siyakwazi babugande ukuthi sekuye kwenziwa mhlambe lokho esingakubiza ngokuthi ngama pilot schemes owakusenziwa ukuthi kuthathwe abantu abanengi behlanganiswe babe ndawonye ikakhulukazi laba abasebahlaba amajekisheni wonke omabili kusenzela ukuthi kubonakale ukuthi laba abantu basa-affectwa yini ilo mkhuhlane kodwa mina ngowami umbono babugande ngibona ingathi bekuqakathekile ukuthi isixwayiso abafanele basibeke sibe ngiceke kakhulu ebantwini ngokuthi iloba noma uyabe usuhlabile ijekiseni noma amajekiseni omabili kodwa ke nxa usahamba phakathi komphakathi kuzadingeka ukuthi ama-precautions lalo ubuye walandela wathathe okufana lezinto zokufaka imaski angibona ukuthi imaski bekufanele ukuthi beyinto futhi isingalahlwa nje yonke complete kanjalo kalula kanjalo kodwa bekusadingeka ukuthi abantu nxa besiya phakathi kwabantu especially kulabantu abaningi bayelelise ukuthi bafake imaski ngoba basesebaningi abantu abangakahlatshwa amajekiseni ngokutsho njalo ngoba nxa kuukuthi iloba uyabe usuhlabile ijekiseni umkhuhlane lwana uyayenelisa ukukubamba kodwa indlela uyabe usukubamba ngakhona uyabe usudlula njengathi iflu okutho khona ukuthi nxa uyabe ula ukhontamithe wona umkhuhlane lwana ungafika uphefumulele omunye umuntu oyabe ungahlatshwa ngejekiseni kutshengisela ukuthi sobala ukuthi yona lwana umuntu oyamphefumulela lwana sekungenzeka ukuthi umuntu lwana aphatheke njalo umkhuhlane lwana mhlawumbe wamkhulele so ngibona engathi bekukuhle ukuthi isixwayiso asibe ngiso ukuthi abantu bengalahli amamaski nje kalula kanjalo kodwa-ke sebengathi besendaweni mhlawumbe abazi khona ukuthi iningi lethu lapha sesihlaba amajekiseni noma behlele nalani i-social distance baqhubeke besenza i-social distancing
lona udaba lwegciwane leli nxa ulikhangele siqathanisa khona ngapho kwele Bhilithani leMelika ubona ungani wamazwe omabili la athatha yini amanyathelo afaneleyo ukuthi igciwane leli liphele
iBhilithani leEnglandi babugande ngibona ingathi for ama-citizens abo noma ngithi abantu abahlele emazweni abo kulawo mazwe omabili ngibona ingathi bazamile sibili okusezingele eliphezulu ngoba nxa sikhangela izinga igciwane leli selingakhona kulamalanga sesesiqathanisa la amalanga adlulileyo okwakunzima khona kakhulu ngibona ingathi isimo sehlile sibili kakhulu sehlile kakhulu ngezinga ngesibalo esasingasicabangela ukuthi mhlawumbe kungaba kunje ngalesi sikhathi okutshengisela sobala ukuthi benze konke ngokugqugquzela njalo la malockdown lala kade siba khona iloba nje kade siyisa abanye abantu ubuhlungu ngokuthi abantu abayenelisi ukuthi bahambe bayevakatshela kwezinye indawo ikakhulukazi phandle kwelizwe